VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 7 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha emota awepetrol asekhona ngoba uhulumende wathengile, iningi lithi lokho akubonakali ngoba lokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la.
Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa kukhuphukile kona lapha emakhaya, iningi vele selizabona ukuthiingxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. Abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukele.
Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha, njalo sizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Kula kokuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama zile msipha empilweni yakho, akuphefumulele umoya omutsha, uvuke ume ngezinyawo. Labakade bekuhleka, labakade bekukhangelela phansi bamangale, sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank umnumzana John Mangudya esithi amafutha ezimota awepetrol asekhona ngoba uhulumende awathengile, iningi lithi lokhu akubonakali ngoba lokhu kule ndwendwe abantu befolele amafutha la. Umnumzana Mangudya wethule umbiko oveza ukuthi uhulumende usebenzise imali efika amadola ezigidi ezilikhulu i-500 million lamhla lapho ngoba imali le eyobolekile eyokuthenga amafutha la, ingqoloyi kanye lokunye okusilelayo. Imithi ezibhedlela layo ibikwa isilela. Ngalokho uhulumende uthi abantu yibo ababangela ukusilela kwalezimpahla ngoba bezithenga ngobuningi bazo bezifihla bese sabela ukuthi abayi kuzithola kusasa. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lethule umbiko lisithi kufanele umnumzana Mangudya, umnumzana Ncube, umongameli Mnangagwa labanye babo bechiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Civic Society Organizations lawo uhlangene izolo wathatha isinqumo phose esifanayo. I-MDC ithi ibandla le-ZANU-PF aligcwalisanga izithembiso elazethula kugwalo lwalo lwe-manifesto ngesikhathi sokhetho ngoba lathembisa abantu okungasikho kuqiniso kusobala ukuthi ugwalo lolu babe sengalezimithiyo. Selokhu sekudaba lunye, sixoxele lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba emaphandleni.
Imali vele nana le nto yepanic, that's how it works. That's how even ivalue yama-shares, ama-organizations, ivalue yemali ye-country is run. It's about what is being said, it's about what has been experienced. You go to the main value the money never added when someone comes getting how much credit in the money.
We go to Mali lay 500 million sisetshenzisiwe see where uthenga lezi impahla. Ingaphela ke.
Disappointing thing is that possibly is it telling the value back ten in and unomunyo Mr. X or 200 or 4,000 liters of fuel. Who's the yile? Who's the ukuthi who's the thing I'm mad at today? I want to put an under panicky circumstances. They hoard. Obviously, they're the hoarding in economy. So, kuluma nje kunama fuel abekiweyo ezindlini, abekiweyo emakhaya, aphikiwe. Ngoba angithi demand ingayakhwela economically, the price you can raise it. Ngoba abantu bayo 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 banengi. So, you say, if you banengi kanje, instead of selling this thing for 5 rand, I'm going to sell it for 20 rand. Wonke umuntu abasekithi manje, that's because the circumstances are difficult. So, that's the thing. they pick up hands. They are going with the situation even right. But because of our experience, this is the thing that government should understand.
Sesikhangela umthelo lo osanda kwethulwa ngumnumzana Ncube lokunye nje okwenziwa nguhulumende ubone ngani kuzaba lo mthelela ungcono yini kwezomnotho.
Again, I think central to what I'm saying to you is as long as no one sits abantu beZimbabwe down to explain to them why we are doing what we are doing, nothing is going to succeed. So what yini ke umthuli Ncube nomagutsha abafuna ukuthi abantu beZimbabwe bayibone enhliziyweni zabo nasemehlweni abo ukuze bathi okay cool, siyafisa ukuthi sidlule entangala sisiya lapho esiya khona ngoba sisibonisile ukuthi siya kuphi. Akufuzanga ukuthi abantu babanjwe njengamakholwa nangenkani, but inhlelo zabo zingabe yilo hlonzi. Okwehlulayo kuyikhona ukuthi abakukhommunicate-anga kahle. Kunale inyakanyaka ethiwa yi-grapevine ngesilungu ongadlula ngesinto bekangamahungahunga. It's a very dangerous thing. Iyakhona ukudiliza into enhle. Uthi ma uhlezi nanje kuzo kuthiwa ubani uthe kusasa uyavuka ediliza indawo enje. Uqale nje leyo nto ibe yinkalakatha yento igcwale zonke izo abantu bathatha ukuphanika ngento engekhoyo at all. So the most important thing, apart from ukuthi inhlelo zabo zilohlonze kumbe ngezamanga, is for them. Kufeze ukuthi babe very aggressive in terms of communicating. I don't know why they don't take that serious. Siyakwazi ukuthi hamba kuma-elections abantu banye baziwa bacomplaina. But at the end of the day, these guys have umuntu olwa nabo kuthiwa yi-opposition. Who is communicating thoroughly. Opposition ayidlali. Iyacommunicate in terms of ukuletha izinto kuthiwa zimbi. Ngiyabona enye ungani yifilimu kuthiwa ungani umthuli Ncube nabomaguzi nabomnankava bahlanu kuthiwa yimuvi yokudiliza iZimbabwe. So they're actually very aggressive. Now, who is there who government or counter this thing that the opposition is doing? Umthuli Ncube akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Umaguzi akathenwanga ukuthi akhulume nabantu, uthena ukuthi alungise imali. Uyabona lowo minister wakudala othiwa nguJonathan Moyo. He was very aggressive in terms of communicating. As a teenager, even if he had his ingoma. He has completely was able to tell him in Zimbabwe and he won't do him in. Was in a valley even, Namanyama programs. Because he wanted to send a message to the people of Zimbabwe. There is nothing like that right now.
Lapho ke lizwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe yena obehlaziya ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe elizweni. Sesizalethulela ke ingxoxo lomnumzana Thamani Ncube ebesiyutshilo ekuqaleni. Yena ke ngusomabhizimusi ohlala eMadlambuzi ePlumtree, usichasisela ngokuthi kwenzakalani esigabeni sakhe ngalolu daba.
Okwakuqala vele sikhuluma ngabantu abangelandlela abangathola ngayo imali okwakuqala. Then okwesibili ukuthi bona labo abayitholayo emabhanga ayitholakali. Bese kusithi khona la marandi lawo ake sivele siwajwayele, hhayi ukhanya ingani akusela mali vele elizweni. Kwehlula thina nje singama-traders sinje sesicina usehlisa intengo lokhuyana okumangalisayo kwenzela ukuthi khona wenelise ukuthola lona lelo dola eliyabe likhona kusesileshile elilodwa. So sesicina sesehlisa ama-price ngendlela yokuthi akusela nzuzo vele ngenxa yokuthi khona la uyabe ufuna ukuthi kelingene ubuyele ekhaya ule dola lona lelo elesinkwa kuphela. Ungakhangela izinto ezifana labo cooking oil nabo zinkwa. Kukhuphukile kona lapha emakhaya iningi vele selizabona isiki ngxenye mhlawumbe ngesisimuthi kuphela. So okunye mina enginanzelelayo yikuthi khona abantu bakithi vele imali naleyo okuthiwa yibhondi okwakuqala abazange bayamukeli ngoba thina ungakhangela ngapha sisemngceleni phele thina ePlumtree. So ama-traders amaningi izinto soda kubo kutswana la kubo South Africa. So awengeke wahamba lebhondi khona ngani. Kanti ke awengeke wahamba ebhenki ulenhloso yokuthi khona uzathola amarandi kumbe ama-US dollar uwathole.
Manje izakhamizi ziphila njani?
Impilo yezakhamizi inzima njalo siyabona ukuthi khona ukunzima buzaqhubeka busiba khona. Ikakhulu ngasinanzelela ukuthi khona sokukhulunywa lodaba lokuthi khona lo nyaka kungani umkhathi awusoze uhambe kahle, izulu lizaba lilithwana lisoze lenele. So sikhangelela ukuthi khona kuzaba nendlala kwenzelela abantu bakithi bathembele elizweni lase-South Africa. Kodwa-ke siyabona ukuthi khona i-economy yase-South Africa layo ingani yayo iyazamazama. Lalabo abafikileyo abafisa ukuthengisa inkomo nezimbuzi uba novalo lokuthi khona athengise ngebhondi lona leli ozathola ukuthi khona ingxenye intengo yalo ukuthi khona ngaba le $10 US dollars isilingana le 20 bond nale. Bengikhuluma nabanye bekhuluma ukuthi khona kule ndaba yabantwana besikole leyasebenyiselwe i-exam fee ngama-$30 something dollars. So akulisizi kakhulu into eyenzakala elizweni lakithi besifisa ukuthi khona luba kule ndlela yokuthi khona kulungisiswe ngoba umonakalo esiwukhangeleyo lapho uzaba mkhulu kakhulu lo nyaka.
Lo mnumzana Thamani Ncube usomabhizimusi sixoxelayo esemadlambuzi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje ngobaba mkhulu babelobola.
Namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcini sihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Lobengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
Mama Mathema, akusichazisele sula abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwaoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OkwakoKhumalo, oKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo, igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini, okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu. Okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakoKhumalo ngokwemsamo, ngoba okwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadlozi akoKhumalo.
Yes, yakuzwa sibili. Akusichaziseleke ukuthi khonokho ke okwenzakalayo ukuthi ke kube le nkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami elawe. Akuchasisele sula abantu ukuthi kambe kuqakatheke kanganani ukuthi kube le nkosi.
Ukuqakatheka kuqakatheke kakhulu ukuthi kube le nkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele sile nkosi sisuka kwaZulu sizofika lapha kwele Zimbabwe savele sabuya sile nkosi. Asiyo into entsha, into eyachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba babhonjwa emazweni okoZambia kubo Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho elikwenzayo sokuyafika yini emaPetereni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka 3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi wayeisizwe samaNdebele sesifuna inkosi.
Kodwa selikubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayelo ukuthi sike sikale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini ziyamsekela ukhuma uBulelani nini?
Angele nithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sibengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna ikho sathi nasesine Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igqitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulozwide kalanga Khumalo la uyakhuluma uthi la ukhonapho ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labathi bakhona liyakhulumisana labo yini?
Ngibona ngani lokho akwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlala sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa kuza
akula mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sebeni
wonke umuntu nxa embathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibilini ndunankulu akutsho ke ngamafutshane kokugcina ukuthi pho libona zani ke isigaba sesisele ukuthi lisihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho.
Thina thina njenge Crown Council into esiyikhangelele sikalele ukuthi sibone ukuthi ama-cost asebenza siya kuma ngaphi, kungaphela into yonke ye-court le, yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi, ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kaliqalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye labo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvale ezithinta osivalo osivala umahlangu ongungumba nomkhwananzi onyanga zonke, ayikhona lokhona kathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe, kudingwe inkosi, kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge,
andisengazikhahlela vele.
Yeangeke
ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhathana, kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane, singabambana njengoba bakokhumalo sebasivezele ukuthi imfundo ingaphi, le mbali ingaphi. Kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhoti yonke leyo, kulungiswe igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo we-Crown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo, lapho siyakhuluma khona labantu abatshiyeneyo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandlela obaba mkhulu, babe lobo logogo, kandlela ezinye ezizwe, ziyawagcina amasiko wabo.
Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayigobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Thafara Makaza, kodwa namhlanje sixoxa ngento ethiyeneyo. Ngeviki edlule besixoxa ngenkampani yakhe iZim Taxi, kodwa lamhla sixoxa ngenye inkampani yakhe okuthiwa yiFixer Inc. Masamba nikuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, unjani khona ngapha?
Siphilile, siphilile baba. So masiqala uhlelo usitshela ngamafishane ngale nkampani yakho iFixer Inc.
Yebo, so iFixer it's a very simple app ekwenza ukuthi nxa umuntu edinga umsebenzi, nawe ungumuntu oklinayo, umuntu ongu-plumber, electrician, uyakwanisa ukubona imisebenzi efunwa abantu abasemaduzaneni.
Ngeviki edlule besixoxa sithinte le ndaba e-data, ngiyazi ukuthi iFixer layo just like iZim Taxi iyatholakala ebulenjini. Nxa umuntu engelayo i-data uyakhona na ukwenza into efanayo ukuthi alithinte ecingweni bese sebenzisa ama-services en?
Owakhathesi akakwanisi ukuthi asithinte ecingweni, but sisazama ukulungisa khona ukuthi emalangeni kuyabe sekukhona. But owakhathesi kuyakumele umuntu ebeleke i-internet.
Awuboni ngani lokhu kungahlupha?
Ya, kungahlupha sivile, kodwa abantu ade beyisebenzisa kathesi ade bengakakhulumi ngakhonokho, but yinto eqakathekileyo sivile ukuze siyithinte abantu abaningi sivile, so sizakufaka emalangeni.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqala iFixer Inc?
Ya, so iFixer Inc ivela ukuthi ukulungisa, ukufixa anything. And so mina ngananjela ukuthi abantu abaningi bobulawayo kumbe ngaphi, abaningi abayebe sebehambe ema-university imisebenzi yahlupha kakhulu, and iningi labo ligcina selisiwa ngama-service providers abalungisa i-plumbing, ama-electricians, abanye abayenza into ze-laundry, catering. So mina ngabona ukuthi at least kungaba nendlela eyoku-organiza ukuthi bekwanise ukubuilda i-reputation kuma-customers abo through iFixer yona leyi i-Epsacona. So yindlela yokuthi abantu bethole imisebenzi yabo lula.
Inkampani yona le iFixer Inc ikhangela ukusiza abantu abaphila eZimbabwe jikelele na?
Yes, abantu abaseZimbabwe kathesi labantu abayi-50 abarejistileyo.
Awungitshele-ke mnumzana, umuntu angathi hayi lasi isifiso sokusebenza ndawonye lawe laye asebenzise ama-services awe-Fixer Inc, kumele ayenzeni?
Ya, so nxa umuntu ele i-ephu yethu ye-Fixer, sithi nxa ku-istofu sifile endlini and wena uyakufuna u-electrician, but nxa ungakwazi u-electrician yaphomba uhamba ngathi ku-Fixer laphana, then uyadescribe ukuthi ufuna ukulungisela maybe kule plate ezingasasebenzi ku-stofu sakho, then ungaposta ku-Fixer umuntu okwanisa ukulungisa isitofu professional electrician isave sihle sayibheka nje uyabona umsebenzi lwana then uyakwazi ukuthi ekufonele khonapho ngazo ehle kufonele directly yona then nxa engayenza umsebenzi uyamvadala then uyamnika irating ezasebenza ukuthi nxa umunye esefuna ukuthi umuntu lo anamsebenzele yabe sekwazi ukubona umuntu lo uyakwanisa yini umsebenzi wakhe.
Kodwa ngaphandle kokuthi mina njenge ngibe yiclient esebenzisa ama-services enu, nxa mina ngiyi-professional and la ngifisa ukusebenzisa i-platform yenu lena, kumele ngiyenzeni?
Yeah, so into uya-applya, ungathatha i-app kule ndawo lapho ukuthi uya-applya ukuthi usebenzise lati. Then nxa unga-applya lapha siyathatha ama-details akho, siyabe usitshela la ukuthi ususebenza okweminyaka emingaki, usitshele lo ukuthi wake wasebenza ngaphi, lama-qualifications akho. Then nxa ususebenza lati thina uyabusebenza lapha then kumsebenzi lani oyitholayo thina siyabe sithatha like i-10% khonapho.
Kulula okungakanani ukusebenzisa le app?
Akulula sibili, okwakho yikubhala kuphela ukuthi wena ufuna ukulungiselwana. Nxa ungabhala then uyasenda kuphela, then umuntu uyabe esebenzisa i-app yethu eyi-professional uyakubona yena esayidini lakhe.
Right, masigqibe uhlelo Thafara, utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuyithola le app kumele bayephi?
Iinumber zami engizisebenzisayo lapha eZimbabwe ngu-0784-526-338. Njalo bengaphomba ukuthi Fixer Zimbabwe ku-Google Play Store bayakwanisa ukubona i-email yami, then bayakwanisa ukubona yonke into emayelana ne-Fixer.
Hayi, sikuzwile kahle Thafara Mnumzana, ngiyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawo kuhlelo lwabasakhulayo.
Ya, lami ngibongile.
Hayi, mthwakazi omuhle lapha bengixoxa lo Mnumzana uThafara Makaza. Kwane lokwa lamhla bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngenjabulo, singilishiya ke ngisithi libe leviki elishukela. Igama lami nguMichael. Bye bye.
Siyabonga Mike, ke sizwe ezokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje isilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, sakubona wena da kanye nabalaleli ababukile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba esithole encwadini kamprofeti Ezekiya isahluko ngu-37 amavesi 1 kuya ku-6. Abalesikhathi bazabala khonapho, abanye vele indaba abayaziyo, indaba yesigodi samathambo omileyo. Lithi lizwi lapha encwadini kaEzekiya, uNkulunkulu wamvakathela wambonisa isigodi samathambo omileyo, kuthiwa angomanga uphela kodwa awome kakhulu, okutho ukuthi engxenye mhlawumbe ayisele isikhathi eside lawo mathambo ekuleyo ndawo. Wasembuza ukuthi kambe la mathambo owabonayo angaphila yini. UEzekiya wathi hayi Nkosi, nguwe owaziyo. UNkulunkulu uyamtshela uEzekiya uthi la mathambo azaphila ngobana mina nguNkulunkulu, athi nxa esephile lawo mathambo abantu babone ubukhulu bobuNkulunkulu bayo. La mazwi akhuluma ngesigodi samathambo omileyo singawafananisa lempilo yomuntu. Sikhona isikhathi empilweni zethu lapho esizwa impilo yethu yomile kungelalutho, siphansi esigodini singaboni lutho, sesilahlekelwe yithemba, sesilahlekelwe indlela, sesilahlekelwe umbono, sesilahlekelwa lukholo kwabanye. Impilo zethu zimvele sezifana namathambo, ngoba ithambo nxa lilodwa lithambo nje kalamsebenzi. Impilo zethu ziyazincipha, siswela impilo. Yiyo mhlawumbe impilo uNkulunkulu ayibona kuwe ubana usukufana lesigodi samathambo omileyo. Abantu bayakuhleka, bayakunyonkoloza, bakhuluma ngawe, bayakudelela, bayakweyisa, bathi kake limkhangelelo
lo akusela lutho uza sitshelani kala lutho umyanga kafundanga uyagula uyiloku lalokhu ilizwi likaNkulunkulu libe selisithi lanxa kunjalo impilo yakho ilakho ukuvutheleleka uthole impilo njengamathambo abona uHezekiya uNkulunkulu uthi lamathambo azakuphila lami ngithi kuwe mntu kaNkulunkulu namhlanje akukhathalekile ukuthi usesimene esinjani ulakho ukuvuka esigodini uNkulunkulu athathe afake inyama le msipha empilweni yakho akuphefumulele umoya omutsha uvuke ume ngezinyawo labakade bekuhleka lakade bekukhangelela phansi bamangale sebebabaza ubukhulu bukaNkulunkulu sengitsho lelizwe lakithi imbala singaba yinhlekisa ezizweni siswele lokhu lalokhu sikhale emini lebusuku kodwa uNkulunkulu uthi lingadeli lingalahli ithemba bazalwana abasithandekayo asithembeni uNkulunkulu uthi kasoza sithiye sisodwa yikwethi lanxa sidabula esigodini sethuzu lokufa asinakwesaba ngoba uNkulunkulu lani
kuyiphethe mfundisi
asikhulekeni baba uNkulunkulu oyingehlula lutho wena mnini mandla wonke ngiletha abantu bakho laba abangabe bethwele nzima emphefumulweni beswela ngitsho lokudla beswela ngitsho lezembatho beswela ngitsho lengubo beswela imisebenzi kodwa nxa bethembele kuwe uzabaphakamisa khulekela lelizwe lakithi elisebunzimeni ungalikhohlwa Jehova omuhle nxa abakhokheli bakulezi sizwe besizwe amazwi la labo kabazilahle enyaweni zakho uphakamise lalo ilizwe ulibeke phezulu libalele ezizweni ezesaba wena hlalelatho silondoloze sila manje uzobe unaphakathi amen
amen mfundisi ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu
hayi ngibongile lami uNkulunkulu abe lathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya bese xoxa lomfundisi iThandeko Zintimkandla igama lami nguNtungamile Inkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki eza
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Loga Janet Jackson Hello Daddy Yankee besithi made for now silethemba liwukholisile luzwa phuma ngapha emsakazweni we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lanxa usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank umnumzana Mangudi ayisithi amafutha emota ayo petrol asekhona abanye bayala besithi hayi lokho kulendwendwe ezinenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana nesenchamisa lithi
ngibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.